Dolale tuhani sasebenzile ngamaphepha sibili azisasebenzi kuyasihlukumeza kakhulu ekuprizeni kwethu izimpahla ngoba sokumele ngelanga ngelanga sithinte ama-prizes ethu osokusenza ukuthi namakhastoma yethu vele sibalekele sijalo bengasithembi ngokuthi sithengisa njani. So imali yethu iwile kakhulu yasi-affecta kakhulu especially nxa sizuzuthi siyohoda ngoba kulabanye laba abalokhu besabuya bethwele yona le imali yakithi eZimbabwe noma sesayintshintsha emkambeni le emnyama yenyasitha leyi kukhanya vele sesidinda ndawonye kasisenama-profit esiwa-expectayo ukuthi sithole imali engasikusincedisa yokuthi siphinde sithole le mali yokuthi sihode. So kuyasihlukumeza kakhulu njengezisebenzi.
Kodwa aliyitholi yini imali njengoba abantu beyidingela ukuthi bethenge kini okokuziphilisa nsuku zonke okunjengembhida, amatamatisi lokunye?
Imali eningi itholakala phandle sibili nothi kumantu abazisebenzayo emavendeni kodwa kubona laba abasebenza ukuthengisa imali yenzitha emkambeni yenzitha. Lokuthi siyibambe imali ezandleni zethu kugcina vele singasakwanisi lokuthi siyibambe. So okusalayo ukuthi imali eziningi ziphandle ebantwini.
Lathi njengobana singabantu abazisebenzayo sinezimoli fela uyathi ukuthi uyathengisa ukuthi uyathi uyafika emashophu especially ekuseni uyahamba kothini ko-pick and pay kumbeni uye ko-Spar uthi ufike usathi uyatshayisa into zizobe sithi leyi layikaprayizwa neymalini lijana malini 5 minutes 10 minutes suka kukuzwe i-rate okusuthatha ngapha nxa usiyayo nga-city council uthola namhla ibhili yakho nxadumele ubhadale 13,000 uzizobe sithi sesicalculatile i-rate namhla ithi malini sosokumele ubhadale 19,000. So at the end of the day kuyasihlukumeza thina esizisebenzayo ukuthi vele imali yethu esiyibambayo ayiseseyimali ongahlala usuthi uyibhajethile asomali ongahlala usuthi unayo esikhwameni ngoba ihlale ingephephukile every time. Ngibe sengikhuluma ngokuthi thina singaba yesilalo ithuba lokuthi sibambe lathi amayusa kumbeni amaranzi kuya ngokuthi sabe sithengelweni ngabantu abavela out abavela kwamanye amazwe but thina nxa sithengelana sinazodwa leyo mali vele abakho abayitholayo amasizisizini bayithola yena le entutshwane kodwa yiyo yena le abayisebenzisa ukugadana kwamabhasi ukwenza nje i-day to day living ngoba imali zabo zingama-plastic money bezithola emafonini bezithola emabhenki kumele kube yishayipha.